Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso ye-Westprop ibambane leyinye njalo inkampani yakwelemelika e-Atlantic Council for Freedom for Prosperity okhokhela inhlelo kunhlanganiso le, uMnumzana Joseph Lemoyle uthe kuyajabulisa okwamagama ukuthi omama bayasekelwa kwezamabhizimusi eZimbabwe.
Kuhle kakhulu ukuthi eZimbabwe lilemthetho ephakamisa omama abafuna ukungena kwezamabhizimusi, kodwa kuqakathekile njalo ukuthi lokhu kusekelwa ngumumo omuhle elizweni ukuze amabhizimusi lawa engachabalalini.
Kodwa loba kunjalo bayakhala abesifazane abathi ziningi inhlupho ababhekane lazo nsuku zonke eZimbabwe. Omunye wabesifazane laba ngunkosikazi Yvonne Chiwara olebhizimusi koBulawayo onceda osomabhizimusi ngolwazi lwamabhizimusi.
Kulama-challenges akubuyi hodwa to start off with ama-female. Abantu bayazibuza ukuthi who are you, wena ungubani, ungumntwana oyinkazana ongakhuluma into enjani. Kuyabuya lakhonokho ama-psychological, you know, questions ukuthi who do you think you are, what are you capable of, ungubani. So we are judged on that.
Omunye njalo wesifazane osakhulayo unkosazana Nicolette Mbulawa uthi kabatholi usekelo olwenelayo emphakathini omama abafuna ukungena kwezamabhizimusi.
Omama balenkangelelo bakhangelelwe ukuthi babe yibaba abakhangele imuli, so ukuthi bakwanisa ukukumisa kokubili imuli lebhizimusi kuba nzima.
Unkosazana Primrose Ncube ohlala eKezi eMatobo uyakusekela lokhu esithi omama emaphandleni badonsa nzima kwezokusungula lokuqhuba amabhizimusi.
Nokuthi babethole indlela zokuthi ba-applyele ama-loans, ama-business loans abetholakala maybe kuma-financial institutions. Omama abaningi baswela indlela yokuthi ba-applyele ngoba abala collateral, and okunye futhi okubulala omama abaningi okusenza kube nzima ukuthi singene kom-business ikuthi asila exposure. Omama abaningi especially abasemakhaya, mina lapho engihlala khona akula exposure, asikwazi ukuthi ngakhona ukuthi ngilokhu zibhizinisi enje, ngiqalisa njani, ngenza njani, ngiqonda ngakho.
Ekhuluma ngenhlupho ezibhekane labesifazane, umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende uMnumzana Mthuli Ncube uthe uhulumende weZimbabwe uzakhuphula izinga lokunceda omama abakumabhizimusi.
Isithuthu zamanje zohulumende ukuthi intengo yemali le lekho sithi khona i-interest iyehliswe, that is bona ngani phezulu kakhulu. So silamachila atshiyeneyo kusiwe ehlise, njalo wawuthiwa ukwenje umboleka imali umuntu ethi khona ulanzi kunalokho elokho esithi ngi-collateral ngesilungu, sinakoko lapho kwehli kube lula ukuthi omama babolekiswa.
Abesifazane abedlula ikhulu abangene umhlangano lo abalufundiswe yinhlanganiso ye-Westprop, umhlangano lo oqale izolo ugqitshwa namuhla. Ekhuluma kusanda kugqitshwa umhlangano lo okhokhela inkampani ye-Westprop, uMnumzana Kenneth Sharp utshele iStudio 7 ukuthi osomabhizimusi kumele basebenze lohulumende ukuze bethuthukise amabhizimusi abo.
For too long we've looked at government and private sector as separate entities, they should be looked as one.
Isikhathi besesiside uhulumende esebenza ngale, osomabhizinisi bengale. Siyabonga inhlanganiso ye-Atlantic Council esibonise ukuthi ukusebenza ndawonye kuqakathekile. Siyathembisa nje abosomabhizinisi ukubambana lohulumende ukuze siphathise omama ngokugcweleyo.
Umhlangano lo uqhutshwe phansi kwesihloko esithi Women for Prosperity. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.